Batashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 23 impalakazi 2021 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ubusela bubhahile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapholisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Siyalo nyaka kunzima sibili, akula nto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akula nto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Nokuhlela siyahlela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo usine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zekhanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa kobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uzulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Kona sesiyandlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela emzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi sicelebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhipha nje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID namasela. Ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahlile kulezi insuku abantu ngakho-ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzi. Lelo
ubusela bubhahile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine bexabana besilwa abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi Ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqekezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka ilendlala njalo lo lingelazi hlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu becele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha, abami bazawatshezwa lezo zindala, bagozwa lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
UNkosikazi Philda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yini, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli siyapheka umbhida sizidlise isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
UNkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima, ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19, lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. UNkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisa imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
UNkosazana Praxedes Nyoni we-Calgary Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhuti osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
UMangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi lo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphana, angila ngisho kokubamba khonoko kokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yibuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kambimuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
UNkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke, asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sesihlalele lemuli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi, njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lo nyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Imele Studio 7 ikamona mwe Ezra Jesus Banda.
Sebe poste bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhule lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala yokuzivikela kulo mkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabaningi.
Baya besegcekeni and they are exposed to umqando nxa kuqanda, they are exposed to ilanga nxa kutshisa nje obonta ilanga belitshisa ongakanani, they are exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona kuphana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethuleli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So kungathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kulayi chokula mhlanje uhlelo asihlizeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesikhathi sekhisimusi kanye lokumelana lokubhanele COVID-19. Fo Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelana kwesivumelano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi umoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-ZAPO elo Mnumzana Joseph Chuma we-ZANU PF.
Ubabunkomo wathi efisanga phakathi wathi unabantu mabengasuki lapha lapha ezingithiya khona. Yikho lapho esilokusise khona. Ngiyakhongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General we-ZAPU entsha, ngoba i-ZAPU endala wabambana le-ZANU jongo. Yikho lokho sokuyi-ZANU PF kathesi. And kulokhu kukhona
babonana ungampendula sithini lapho Thuma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano, asukubambana laphana yokujoyina izano. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi, number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZanu uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe. Lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhlayetshada loZapu. Hhayi, uZapu usedlulile phambili usetshade lomfazi omutsha.
Thuma, ngangampendula singamafitshane khonapho, ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapu ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukaZanu siye phambili. Akula divosi khona, siya phambili kowethu. Sisonke wabana yikho nto hayi nakunokunye okuvukayo kuyeke usoke uyokuvuka okutsha, kodwa lokana kwakudala ilokukubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo, kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness, lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okhuma iqiniso. Like Israel is pointing out, i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi, abantu engibangikhona sebasithiya sebazidlalela sokusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akusho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa ube ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakho nokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuzana ngendaba e-unity ngale yenzakalayo. Le-unity vele yenzakala ngesikhathi sempi kungekathathwa uDluse, kuzokufika uDluse wangikhona, kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana, yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele imihlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana, senza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuthuma. Babonana, ko-ke laba abasele phakathi ubona ngamzani kwini asebekwenzile okuveza ukuthi kulo manyano, njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basayo kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZapu bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi bebechithe isikhathi eside bekuZanu ukwedlula isikhathi abasida bekuZapu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZapu, izimfundiso kaZapu igugudele ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest ngizohlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity lay esithi khona noma uzakho engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hondi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibeni le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba lozibuse kawabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafange egugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona labantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshinge kwezinika noma sitshingile kungabi lento eyenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu p f okudale le Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano weWafawafa lapho selifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhulumeni ngokunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafawafa.
So sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani ngoba ningaba abafana abaningi basewanki basuka kithi ngapha uBhoso 9 about 4-5 babedlala kithi big league kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi sihlale ngikona izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu we're still pushing them ukuthi even if it's breakile but they'll be working. So ngama programs ukuthi bebesebenza bebezipusha betrainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 9 banqobe be Ajax Hotspur ngefoka 2 ngemva kokuchaya kwembekwa kusigaba se-quarter final isikhathi besesihluwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3 nakusigaba sokuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 elinqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokuchaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3 iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arnel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arnel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze befinyelele kufinali yomncintiswano weWafawafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wengutu uyahluka ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukwenzela wena. So uyahlupha but njengeqembu sinokuthi siye phambili sifike lathi imede kufinali yona leyo.
Iqembu le-Arnel lizathibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano weWafawafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele The ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le isingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ngathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplantree eMpandeni. Kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngothi ATM. ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla eyina ebusuku inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So angayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zokunzima.
Itholakala ngaphi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinte the ATM Messenger Gospel Group uyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lisale ngilindile. Kanti nje njalo amazwi esiwashiyayo kubantu sekidudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelwe nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, siyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le The ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngekehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPractitis Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.